kubela ama clashes between amapolisa lama le public abanikazi bamakhombi ukuthi basuke CBD nikhanya khona lokho azange kuhambe kuhle labo basebe sithi bona angeke kwenze khona lokho khanya ngani but i-council igcinisa sithi kungona bengabuyela but angikwazi kusuke ngaba le communication breakdown njani abantu basebeqala ukudubulwa khona lapho kuthiwa bejikijela amatshe ngamapholisa nala amatshe ebexosha abantu e-CBD abantu labana bathe bebona ukuthi amapholisa sebakhulela abantu labana basebeqalisa ukuthi bejika amatshe labo ukuthi bezivikile amatshe athe sebakhulela amapholisa basebeqala ukudubula-ke I think khona lapho nje kwasekusiba ne-accident abantu laba khanya ngani ngabantu ade be-innocent ngoba omunye khanya ngani yizendo ade ezithengisela amazambane khonapho and then omunye khanya ngumuntu edengelani vele le-riot naleyo layo khanya ade uyi-bystand nanje ade uyihambela khona lapho and then hhayi wasekusuka nje kwaba lo monakalo nje hhayi umuntu ongasekho emhlabeni.
Yes, uzokuthiwa-ke abantu bebezama ukuthi bajise iHarare Central Police Station. Kugcine ngani njalo sokuthiwa bebebhewula lezi mota zamapholisa lezi nja sezixotshanisa abantu ezamapholisa?
Kusuke kwaba kubi kakhulu sibili abantu begijima lapha nalapha abantu besithi izimota zamapholisa bayazitshisa abantu befuna ukuthi amapholisa hhayi amapholisa lawo athi ngeke lize kubone lokhu bagijinyiswana sibili kwaba nzima.
Kodwa kuvame kanganani khona ukuthi kwenzakale kwele Zimbabwe?
Abantu bamakhombi sibili bajala ukuthi nxa kufika lento engahambelani labo bazivikele ngoba bona bazalani lokuthi bephiwe izinto njengokuthi inothise naleyo bephunga ukuthiwa sukane-SBD kungela justification ukuthi labantu baphiwe inothise so ngabantu laba bajala ukuthi bengabona ngani izinto azihambi bazithathele imithetho bazifakele ezandleni zabo ngenxa yokuthi babebona ukuthi sometimes abantu okumele bebalwele maybe sometimes sithi i-government kumbe i-council omele abantu ayibameli so bakhethe ukuthi bagcine bezifakele umthetho ezandleni zabo bazibelwa ngoba bebona ukuthi akula muntu ongabalwele.
Ukuthi kambe ibutho kalisoze lingenele nxa kungaqhubekela phambili khonokho?
Ibutho labo belikhona khona lapho angikwazi ukuthi kuqiniso okungakanani but kukhanya ama-members e-army nangekhona khona lapho kuma-crashes ngalawo so ngingazi ukuthi bona bebesenza ndima bani khona lapho.
Kujayelekile ukuthi ibutho libe khona eduzane khonapho selokho kwangena uhulumende omunje
sinjalo ukuba khona siyimetholakala izini ama-roadblock siyilayo lokho kungene yona lo uhulumende omutsha bekuthole ukuthi izinto eziningi amapholisa ekhona lebutho layo likhona khona lapho eceleni.
Ye mase sikhangela-ke kusiya phambilini ubona ngazani udaba lolu ikhansili ye-Harare kumele lubambe njani wona ngombono wakho?
I-council ibona anginikele irole yabo ukuthi babe bona i-mediator phakathi kwabantu lamapholisa because bona yibo abarong ngenxa yokuthi I think i-procedure yabo ayihambanga kuhle ubona I think yibo kumele babone ukuthi khathesi vele ngenye ukuthi kuyalungiseka ngoba sesikhuluma ngokuthi sekulize imphefumulo so futhi ngithi usakhulumeka kuzwane kuhle kuhle angazi sibili ngoba sesikhuluma ngemphefumulo esichithekile.
Singathi-ke kwabanye amadolobho kume njani ngokuzokwakho?
Ubulawayo la kwezinye indawo hhayi ngibona kusathule sibili ibulawayo layo baphiwe inothisi yokuthi amakhombi aphume but kulezi zindawo ezithiweyo sibili kukhanya ngani kuye kwaba lama-meeting ama-stakeholders labantu ama-drivers but hhayi kukhanya sibili kube lokuzanana kuthiwe besuke mhlaka-1 March egodini lapho kuzabe kusakhiwa khona.
Abathingi yini laba abatshayela amakhombi?
Kukhanya babele-meeting sibili babisibiza izikhalazo zabo sibili hhayi kukhanya ngabantu abebelokuzanana bathe izikhalazo zabo zinganikha i-council hhayi ngabantu sibili abakhanya bethakazelela sibili ngoba yinto ye-development sibili nale ezalethi i-development kobulawayo.